Abasakhulayo laba bathi bahlezi betshaywa njalo behlukuluzwa libutho kanye lamapholisa lapho befuna ukungena ezidaladeni betshengisele ngenduba ababhekene lazo empilweni. Laloba isekelo sombuso sivumela uZulu ukubuthana tshengisele lapho ekhathazekile. Osakhulayo uSandra Ndlovu ongunobhala jikelele wabatsha obona ngokulinganiswa kwamathuba bomama labo baba kubandla le-MDC uthi uhulumende uncindezela amalungelo oluntu.
Isincedisa njalo isifundisa ukubana sikwanise ukuhlala sonke sisemphakathini sihlale silokuthula ilazise singakaqhubekeli phambili ukuthi uhlelo lelu besingafuni ukulwenzela la uhlelo lelu besifuna ukufaka estreetini sisenzela ukuthi lo yehlile ukufika la lo mama otshaya indoda esendlini lo baba orepha umntanakhe esendlini ebekwazi ukuthi uyenza into embi but kungasenani lani layazi ukuthi izani njani.
Amazwi akhagcizelelwa nguPhilip Mpofu wathi uhulumende nguye ohamba phambili ngokuqhuba udlame emphakathini.
Violence evumekileyo. Whatever case, into kumele singene kiyo njengentsha ikudlwengulwa ne-violence eyenzwa nguhulumende. Ukuthi bakhweza impuphu ngokuthanda kwabo.
Unkosikazi Nephi Moyo ungukansila kaward 2 edolobheni leGwanda ukhuthaza abatsha ukuthi bamele amalungelo abo.
Wakithi kulecala yithi mina ngikulecala yithi thina njengabantu be-MDC kuyasiyalela ukuyenza noma yini esiyifunayo yiwo amalungelo ethu okumele sibe lawo naleyo kodwa kubhizi kuyasithathela amahle nansi isikhathi okumele sifuze nalezo i-16 days kumele sisukume sithathe amalungelo ethu sihambe lazo.
Kudaba lodlame oluqhutshwa ezindlini unkosikazi noMathemba Ndlovu ongumsekeli wenkokheli MDC edalele ephalamende uveze ukukhathazeka ngenani lamantombazana ayendiswa emancane.
South, izinto zama-child marriages zigcwele ngapha vele kwazi khona lokho i-province yethu is the highest yiyo ephezulu kulama-provinces wonke eZimbabwe ngendaba zama-early child marriages. Nxa uthethe umntwana asinandaba nokuthi umlobole ngemalini as long as under 18 ulecala.
Izansi emandebeleni ngeyinye yezabelo esihamba phambili ngenani labesifazane elidlwengulwayo njalo umgcini isihlalo wabatsha kulesi sabelo uMnumzana Edgar Ncube ukhuthaza abatsha ukuthi bangathandabuzi ukuyabika lapho bethe bahlukuluzwa.
Uthi kulilungelo lomuntu ukuthi amele lokho akwazi ukuthi kumlungele singaze sathatha ukwesaba sicathe ngaphansi kwakho sesaba ukukhuluma. Ngifuna ukuthiya imeseji encane yokuthi sukuma ukhulume. Chisa mpama chisa.
Lo mkhankaso oqale ngoMvulo mhla ka 25 Lwezi uzaqhubeka kuze kuyofika umhlaka 10 Mpalakazi. Lona akakhutshwa phansi kwendikimba ethi Orange the World Generation Equality Stand Against Rap. Ngimele umsakazo yeStudio 7 ngisemajawundeni eGwanda ngu-Albert Ncube.